Umhlangano lo uka Defense Secretary Lloyd Austin lo Secretary of State Blinken ubuqakathekile ngoba it's assessing the situation on the ground ukuthi how far has the war gone, the progression, the regression, lama realities ukuthi vele inganqobakala yini ilokhu zini impi yona le between the Russians and the Ukrainians. Sibona ngathi iRussia pulled out of ama regions amaningi and they are now concentrated in the south, iDonbas, Luhansk region, kathesi ngathi iMariupol sebeyisurroundile and there's one place ngathi the war is still going on. So I think ukuhamba kwabo ama-Americans Lloyd Austin lo Blinken is to make sure ukuthi i-reassurance ye support ye-America for the sovereignty of Ukraine and ukuba promise the next way forward ukuthi kungahamba njani ngoba vele kwakungahambeki all these other times. So kathesi ngathi the Ukrainian forces have taken control of their country. So ngathi ama-countries amaningi njenge-Britain layo isibuyelile khona ngale with their embassy open lamanye amazwe. I-America layo ithi izaphenduka khona ngale e-Kiev.
Umongameli we-Ukraine ukhala ngezikhali uthi iMelika lamazwe aku-NATO kumele aphathise ilizwe lakhe ngezikhali ezithize ukuze lenelise ukulwisana le-Russia. Ubona ziphuma yini lezo zikhali njengokufisa kwakhe uZelensky?
Izikhali ezicelwa ngumongameli welizwe uVladimir, ngiyabona ngathiwa it's a gradual approach ngoba sesikwazi ukuthi sebenikwe close to $3 billion in support. Sibona lathi ama-reports aphumayo kuma-Facebook lamanye ama-media sites esithi izikhali zangkhona bezingakafiki 2 weeks ago but kathesi ngathiwa sezifika on the front line. Mina mbona ngathiwa i-America layo ukuthi ithumeze izikhali ibikhangela ukuthi akusoze kube njenge-Afghanistan khona abatshiya khona izikhali eziningi when the Afghanistani army just yaphongunxibilika without even putting up a fight. So kuyabe sokudangerous ukuthi izikhali ze-America zingafika khona ngale in the future zisetshenziswe against the Americans. So mbona ngathiwa izikhali bazazinikwa but at a gradual phase and assessing ukuthi i-strength ye-Ukraine ime kangaphi.